So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-11 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo.
Yaphela sikucabanga sinanzelele ukuthi ukukhitha embusweni kukaRobert Mugabe kwakhiya amalunga engathi ayaphoxana. Akwethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni.
Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya.
Ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe, kodwa iqiniso phela ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala. So abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele opposition. Opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eleZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba.
Asiyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eleZimbabwe, amaplayers engasadlaleli amanye amateam.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele
inkomo. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano. Asekwenzile njalo amapholisa izolo ayala ukuthi kube lomhlangano. Izolo kufohle incwadi elotshwe iziphathamandla zamapholisa ebisithi amapholisa akumelanga avimbe imihlangano yebandla le-CCC mahlayana. Kodwa lingakatshoni elayizolo amapholisa alile ukuvumela ibandla le-CCC ukuthi lenze umhlangano we-rally egogwe ngolwesine. Amapholisa athi inkundla yeNyaradza Sports Ground ibivele ilungiselelwe amanye amabandla angaqanjwanga ngamagama ngolwesine. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalela ibandla labantu ukuthi lilontshe? Isizathu yikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe, bahle bamyatshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama-election ngoba lizihwaba lifuna ukukhampena lodwa. Kwabuya ama-international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye ama organization United Nations lani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla le Triple C akusoze kuye ndawo ama election la azaba yize yize sibona njalo babatshele mhlophe ukuthi kule selective lo ethi abantu bezana ababotshwa khathesi siyo former minister of information energy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala dabotshwanga ngisho lamapolisa ayala ukuvula idocket sibe lo togarebi laye egudu ungu-MP wegudu south waye hambe etshaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapolisa atshelwa hhayi bayanqaba ukubabupha kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzanu pf kabotshwa benza umathanda ngalokho lokho abakwenzayo kungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hhayi ngamanga bafuna ukubamba international world ingani balungisile bona besenza ubuqili lamaqhinga angayasoze ancedisa abantu bezimbabwe ngalokho mahlabe zulu sithi khankasani ibandla lezanu aliselabantu ibandla lezanu selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokhu awuhambelani lomhlaba jikeleli ngitsho leconstitution yezimbabwe abayinanzi.
Hello ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba olufanayo, ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungenzeka ukuthi bandla le-ZANU-PF lingatholi amavoti eneleyo ukuthatha umbuso kukhetho oluzaqutshwa ngenyanga ezayo ngenxa yokungena kukhetho kukamnumzana Xavier Kasukwere. Ucwaningo lwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer izolo luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba umnumzana Nelson Chamisa kukhetho nesilinganiso sokuyithoba minwe mbili ekhulwini i-8%. Lolu cwaningo aluvezanga ukuthi ukasukuwere engathola okunganani kukhetho oluzayo. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ukasukuwere ulakho ukudla esiphaleni sabavoti be-ZANU-PF.
Yaphela sikucabanga sinanzelele ukuthi ukukhitha embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa omthetho bayawazi umthetho lo wasetshenziswa kulama-primary elections laphana kuzokhethwa abameli bephalamenti i-MPPT akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSavior Kasukwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango etshiyeneyo emapholiseni labanye nje ade zamuzi tha abantu abasekela i-ZANU-PF sesenzakalo lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela njele njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapha eRua ngingazange ngiphiwe khona ngiye ku-head office iyncwadi zonke engizihambisa ku-local police lapha eRua lapha kumbumathuba ngithiwa ngiyethi ngizibhale ngizihambisa e-head office eHarare ngakho nxa ngisiwa kuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi lina amakhomishini athi angapha ngaphansi engazelazimbeli imihlangano hhayi ngibona ngathi lapho akulanto enjalo kusho ukugenisa ukuthi kuleli nkenke esiphuma phakathi kombuso lo owe-ZANU-PF.
Ye kodwa sikhangela wona umbuso we-ZANU-PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla le-ZANU-PF lilosekelo oluningi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni. Singabona kusenzakalani lapho.
Abantu bayalamba sithandekile. Mina ngiyangihambe emhlanganeni lakhona abantu bayelimelele ukudla kuphela ngiyangihambele umngane wami othongaledi cross uhanda kwabantu akulamsini kodwa uphendulele ukucungulalo okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa sifane sibakwazi ukuthi nxanje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda i-ZANU-PF yini badla ukuthiayithanda ngoba phela basuke babekwazi ukuthi ungubani libe ungazi uwatsele ungazi wathi mina ama-researching wenjalo ama-tatlet bacala bangibuze ukuthi kanti wena ungu-MDC PPC ngoDante ngithi hayi mina ngichayisa intellectual receipt kuphela abantu vele balokho ukuthi kodwa singakhohlwa sithande ukuthi ye iDante labasebenzi bayo labakhona asizihlale khona kodwa abasizi bazibaningi abantu abaphi abaphika iDante PPC ngabe kuzwa umbuzi iAfrica ngeBarometer
singathi ibandla leCCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze iDante PPC kubambele intambo lezezekhi ezezindina ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokhu okweyama kwekhokhetho kuzamsefu kodwa singaze sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma labo emakhaya kumbe ngathi ngathi uyabona ukuthi ye kungaphitha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo yezitolo yabudlamudlama i-corruption konke lokhu ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lo-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akuselathuba ethandekele esho ukuthi izame ibe le-two-third majority lokhu asoze kwenzakali sokwedlula lokho njengba sesikwazi ukuthi kasukuelasenjengele esikenzi isenzakalo lesana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuzakuba lenye indlela hayi angiye ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabhekayo
ukhulume ngomnumzana Khasukuwere ubona ingani ukuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyisengenile lesiphaleni la isamagundwane umgabe exotshwa kuhulumente abantu abakamgabe abaxotshwanga basala begcoka iy'mpahla zika-ethi ngo-2013 ngo-2018 sandekile akula muntu wayenintidesitina umisa emelele izamuphezi kamgabe kumbe i-G40 ngoba ezithi i-independence wabithi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwizanupf mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lojahalo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni esezanupf lokho okwenza kathesi kube ngathi kule kugxegaxega lokwethuka ku-campaign team yezanupf ngoba nxake ngasethukanga basuze babe le-strategy yokudila lesaphikekhasekuweni kodwa bengathuka njengabalokhu abakwenzayo bengadinga indlela zokuthi babesenza ukuthi amavoti akakhasukhwere abemalutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahwa khona layo ukhanya layo itshaya impendo kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe lokhe sikudaba lwezokhetho balutshwana abezimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya enkundleni yebulenjini umkhankaso kaSukuwere uthi bonke abafuna ukuyavota kumele balobe imininingwano yabo ukuze baphathiswe sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambontu bangamvotela uKasukuwere angabathola maybe kodwa bona kathi akazuthola inumber engamfikisa ukuba kuphi ebantwini baphandle ngoba abantu already i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampena nje ukuzabukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele i-opposition i-opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukheki but mnanka ulo uKasukuwere yes inumbe uzoyithola uzoyithola abantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapho asuka khona endaweni zemashonan central khona ngale la ezigabeni zeHarare lalabo abantu abangathembi umnankagwa abangafuna ukushamisa kodwa abazokuba baningi abantu bakhona
manje ngokubona kwakho bona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukuwere nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uChamisa kumbe iZANU-PF
abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sabayenza i-give up endaweni zepolitics ikakhulu ezasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba iZANU-PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa-ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshwane bavotela iZANU-PF lakhona futhi noma iyabe ingawinanga ngokusemthethweni iyakwenza ukuthi ama-results aphume in their favor. So abantu bona ngathi hayi angeke bavanele bazovota abantu sebayisebenzi give up seba indaba zombangazo zasezibhabhe hayi khaya ngathi abantu bakhona basela interest naso uyakhona abantu abaphandle abantu abasekhaya yeswa nawo kodwa lakhona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula lokho abakufisa ngoba kuyatshontshwa kuma elections lapha
ngokubona kwakho abantu balakho balaso yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amavizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota
ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazuhamba ngobuningi ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa abaningi abazange bayibhalisa so ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona abantu abazukuba baningi ngibakula abantu abazohamba nje bazohamba inani phansi kakhulu ayazuba inamba ephezulu
Loke ngumnumzana Cassius Ajayze Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emidlalweni wenguqu yomhlaba eZimbabwe laxotshwa kumidlalo yeFIFA nyakenye ngemva kokwetheswa icala lokungenisa izombusazo emidlalweni wenguqu njalo lokuthi inkundla zelizwe yazilungelanga imidlalo yenhlanganiso le. Izolo iziphathamandla zeFIFA zenze umhlangano zavumelana ukuthi kubunjwe ikomiti ezandulela umhlahlandlela wokubuyela enkundleni kwamaqembu eZimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mdasa okomnyaka owodwa. Amanye amalunga alikomiti nguRosemary Mugatsa, Sikhumbuzo Ndebele loNyashada Shinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenguqu umnumzana Tim Moringai.
Hayi kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA lay isilift ama sanctions eyayifakile last time ngoba igovernment ibisingenile ezindabeni zeFIFA siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi le talenta eliningi eZimbabwe ama players engasadlaleli amanye ama team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments asanctionwa iFIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo.
Ukungeniswa phakathi FIFA again okwakathe sesikubonileyo is a step in the right direction ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe iwele in the FIFA family hayi siyabe sesikubona sesihamba lathi abantu abakhethiwe labo ukuthi are they of high moral character ngiyabona layo iFIFA iyenze i-homework yayo yabona ukuthi yiba abafanele babe khona okwakathesi but babanike isikhathi sika June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe so sizabona ukuthi ukuhambisa abaza kuhambisa iFIFA khathesi asisafuni ukubona ukuthi i-government ingantwa iyangenela in this situations ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo so hayi lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe isiphendukile kwanamhlanje
alo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izenguqu Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amadoda amabili adabuka kwele China angenelwe endlini yawo eHarare athathelwa imali engamadola emelika zinkulungwane ezilikhulu. UHang Zhou loFei Zhou balamabhizimusi ezokwemba. Iphepha indaba leHerald lilodaba lokuthi umphathi intambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi izolo wazise ukuba ibandla lezano PF lele MDC Alliance azaphiwa imali elibhiliyoni elilodwa phansi komthetho wePolitical Finance Act. Ibandla lezano PF lizathola imali engamadola edlula angamakhulu azinkulungwane 700,000. Kuthi ele MGC Alliance bese lithola enye ingxenye eseleyo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela sanibonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Ben Chabalala lapha eKhezi kwaNdlovu. Ngisathanda ukuphawula ngalento lena yokubanjwa inkunzi kwale bus lena la eLouis Pasteur eMakhado eJohannesburg ebisuka eJohannesburg isizwe. Lento lena ngibona ngathi ubudedengu buku abanikazi bebus la kuma office wa la ku Department of Transport yena le yamabus. Ngezizathu ezibalulekileyo ukuthi ungeke ungitshele ukuthi uthwala i-stranger from South Africa to Zimbabwe, umuntu ongamazi igama lakhe, engela passport, ongela soni isithupha, umthwale ebusini umango ongaka, ikufaka impilo zabantu engozini enkulu kakhulu lo. So amabhasi lawa wonke athwala amadabula, sicela ukuthi avalwe, awavalwe lamabhasi. Ibhasi i-transport esasiyazi ukuthi iphephile, i-transport esasiyazi ukuthi i-safe ekuthwaleni abantu bonke abalamaphepha. Kodwa mase beqala ukuthwala abantu abangelamaphepha sebebuya babajikele endleleni, ngibona ngathi ubudede ngobukhona kakhulu. So lento lena no, it's not right at all.
Umuntu lo mntwana ongaphandle kwelizwe asiphi isidingo sokuthi ayoloyisi agidimara lina lezijalisi aloke rojwa ngezikwa ezibolileyo. Isimo sisibi kangaka isikhathi sokuthi balwise ukuthi baphume manje, ngoba kuyacaca ukuthi into yabo abayenzayo kwenziwa abantu izilima kahlela. Isikhathi sokuthi abantu balwise ukuthi uphumele kokungabantu lokhu, ngoba ayikho nje leyodwa into abayizamayo. Umane bathi idola le ibhondi liyavuka, livuka kuphi ibhondi? Njalo uzibona ukuthi abantu bakhona abalanqoma. Manje basebenzisa idola lasemelika bathi khona abantu abesetripc basetshenziswa imelika. Mayabona waye bengayekeli ukusebenzisa idola lasemelika ukuze kubonakala ukuthi bona bafuna ukusetshenziswa imelika, abafuna ukudlelala imelika. Uzibona ukuthi yadelelwa kahlekahle nalaba abantu laba abayizehluleki. Ngicabanga ukuthi yisikhathi sokuthi abantu manje bakhithwe laba abantu la. 23 August abantu bavotele uChamis, khithwe le mkhulu kuphile. Ngiyabonga ukhulumayo uMasenga ngilapha obulawayo ephumule emadonkini.
Ye, ngiyabingelela ku-Studio 7 injani nonke nje uStungamini Nkomo, Gibstube, Ezra, Standikile, nonke nje nabaningi engababalanga, siyanithanda kakhulu umsebenzini wenzayo, siyabonga kakhulu. Ngizothanda ukuphawula kancane ngebandla le-CCC lapho okhulumayo ngo-Gift Sibanda lapho e-Alexander eJoburg. Ibandla le-CCC hayi aliyeke ukukhuluma amanga. Ibandla le-CCC ngiyezwa bayakomplaina ukuthi okansila laba abakobulawayo abakhala ngokuthi bona bafuna ukuzimela ngoba bakhethwa abantu babo i-CCC, abalethela abantu babo abangabaziyo. I-CCC inobandlululo oludlula ilwezana, iyafana nje nezana, akukho bungcono laphana. Bazigwaze ngowabo umkhonto, uma bedliwa nge-23 zika-August bengakhali, yibo abazigwaze ngowabo umkhonto ngokuhluleka ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Abantu bemathebeleleni bafuna ibandla elizobahlonipha lilalele izikhalazo zabo njenge-MRP. Umthwakazi Republic Party iye abona ukuthi la noma ngasilali nendlela amaqembu la azombusazwe aseZimbabwe abanandaba nabantu bemathebeleleni. So ngokunjalo bantu bakithi ubaba lo uMagalela Mafa engumuntu omdala kayeke ukukhuluma amanga ethi kona abantu laba abathengwe izano kuyamaphutha abo. Ubuholi be-CCC yibo buhluleka ukulungisa i-problem eyenziwa izano. Bayenza straight nale nto eyenziwa izano ukuba nobandlululo ebantwini bamathebeleni, ukusithatha kancane, abakuhloniphi i-total abantu bemashonaland, abahlukane nje nokuthi bethi bazothatha iZimbabwe bewine, abakhohlwe behlanganisa isizwe sesixoxoboka kwesinye isizwe ngenxa yobandlululo olukhona laphana eZimbabwe ukuthi uma ungumuntu wasemathebeleni ndawo nakwa izikhalazo zakho azizwakali nemisebenzi yasiyinikezwa abantu be-CCC laba abaholi be-CCC abayeke nje ukuvika ngamanga bethi abantu laba bathengezani cha kungenxa yokuthi bona bayehlile ukuhlonipha abantu bakithi sinabo abantu abahloniphekileyo kwampana abangaphathi abantu bakubo emathebeleleni kanti webona bayebezicakathekisa kakhulu besilethela amashona abahlukane nathi nje sizimele nathi beke besihloniphe so hhayi okuyekhethweni nje next month kuhanjela umthetho kodwa bengakomplaini vele bazodliwa kakhulu futhi kakhulu ngiyabonga
yalibonani sesakithi samandebele sakomthakazi yabingelelwa undodana ifansi inkosi encane umhlakamancube salabhasi esijoloje komlevi sicela sesakithi samandebele asihlanganeni abakhulu labancane bantu bakithi bayahlupheka siyahlupheka asihlanganeni sibe nyandani funeni inkululeko kwelakithi impilo iyatshintsha ubuhle bezwe sizobona ngasimeni eqinisweni sihlonipheni unkulunkulu sithandeni kunye nesizwe sakithi nje phambili ngobuthakazi siva ngamandebele amahle sizwe
salibonani basakazi bestudio seven ngalibingelela nabalalela ayi siyabezwa abantu bathi umamakhuphe waphuma ekhadre phakhi ngenxa ye-tribalism eyi amadoda lezi nsuku tumatsha amangamanti umamakhuphe ulesizathu sakhe samenza wastepa down ndingambuza ebeselitshe uthi kezwa kuthi ndifakaza ngaye amanga amanga kancedi njalo amangenelo akhuluma kwistudio seven ngeke dilize ibandla le-CCC labona ababahlala bekhala bethi bona hey bavalelwa phandle hey selekhini le yabavalela phandle wabuye uchipaya ezolungisa udaba labo lesabo kuyafesana lochipaya bekwazi uchipaya uyabazi ukuthi ngabe MDC bazahlala bekhala kwistudio seven but akulanto ezokulungela njalo ukukhuluma kubi kwabo ngebandla lethu kwistudio seven lele yikho kuzokwenza bengasathi bakhethwa nyamangala bethanda izikhundla ngoba uchipaya wayelande khona lokhu ekwazi ukuthi indaba ze-CCC zilalapho ezilungiswa khona nodi kwistudio seven lesabo kuhamba bathi beqeda abathatha ipicture kachipaya ye-accident ka-2021 bathi uchipaya uchaywe ngabantu kobulawayo amadoda lezi nsuku too much amanga njani uchipaya engazange walala abantu la wona gawule wona ohlala ukukhuluma ngokuthi xa ukuzwa nge-violence uthi wona i-CCC ngevata babuya behlala etafuleni bezindawoni bezwa linizani ukuphefinga lalo muntu uyabulawa bangakomthi khuluma kanje ujonathan imoya labo kasuyerele besabe ubuya elizweni baphuma bevaleka beseqa abadlula ngebhoda lesesabe izani ukuphefu lifuna ukubabulala lethu lina liyabulala lawo nje uyakwazi kathi esikunje sikhuluma sohlezi etholothi phezu kwamangcwaba adalwa izani ukuphefu erepha abantu bebabulala wena ngakhona wena umamakho wena wamithiswa ngegugrawundi ngababulali wena ngendlela osapota ngayo ababulali uyakhanya ukuthi igazi lakho liyakhonektha ekubabulali wena
sula njani balaleli besitudio seven ufela iqinisa lo okhulumayo hayi ngixakekile ngididekile inqondo yami phansi phezulu ngale iresearch ezwe ithiwa i-afro veronica yakhona leyo akazi ukuthi kathi le kuyikuthi iyenza iqinisa ma ngabe kuyikuthi iyenza iqinisa pho izanu ivalelani imihlangano amaphoyisa ayivalelani amarale amanye ama-opposition party ma kuyikuthi leyo iresearch yabo bayenzile bayithola ukuthi injalo why kusho ukuthi bevale ama-opposition party angazi ukuthi noma nayo iyenza into e-right noma iyenza into e-wrong asazi phela nakhona abantu manje sebeshaya uvalo ma bebobona laba abantu abenza i-research bababuza ukuthi yona uyavotela bani sebemana bethi ngiyavotela izanu ngoba vele izanu yona iyaziwa nje kuyiphathi yodlame maybe kokuke kwesinye isikhathi abantu sebesesaba nalokhu noma bemuntu ezoyebhokisini ngoba abezanu vele bayethusela ma ngabe kusiyo kumavoti kuthiwa hhayi sobe sikubhekile ukuthi wena uvotela bani ma ungavoteli i-opposition party sinawe bayethusela ngalokho kuyikuthi abantu abazicabangele bona ngoba izwe leliyaselifile umuntu ma kuwukuthi engavotela izanu usho ukuthi izanu ma ingaphatha more 5 years coming leliya lizwe zicabangele unongo wakho ukuthi liyabe linjani liyabe libukeka linjani impela ngezanu ngoba izanu ihlulekile 40 something years iyobe iyenzani futhi okunye ukudlula lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC kwenza imihlangano asekwenzile njalo. balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Nxa lifuna lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com liyelalela njalo indaba zethu. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.